Okwamanje zikhundla kumbabanqobe kukhetho lokudinga abameli ama-parliamentary elections sesityelwe ngabanqobile abayi-207 kusele abathathu lezi-ke laba kungabe Harare indawo zeHarare ezintathu ama-constituencies amathathu aweHarare phakathi kwalaba bantu abayi-207 kulothole isikhundla emele i-NPF uMasango Mathambanazo yena nguye onqobe kuconstituency yeKwekwe Central bese kusithi uThemba Mlisa yena uthole ese-Norton bese kusithi ezisalayo abasalayo iZANU-PF ithole 145 kuthi MDC Alliance ithole 66 lake ngama-seats alabo abancintisa kukhetho lokudinga abameli bekumele ngayo sekuphelile lokhu ukuthi basitshele bonke ndawonye beyi-210 abazamele ama-constituency zangu-210 kodwa kulamathathu alokhu esalindelwe engaweHarare lanxa ama-commissioners engathandanga ukusitshela ukuthi eHarare kwangikhona ngaphi kwendawo silindele wona lawo phezu kwalokho njalo silindele ukuzwa impumela yokhetho lukamongameli izakhumbula balalela ukuthi ngaphambilini abezethu bebeke batshengisa ukuthi bafuna ukuthi batsho impumela le lamhla kodwa kuthe ngokuqeda kwabo ukusitshela impumela yabameli esithe sabathola khathesi basesithi hayi bananzelela ukuthi umthetho uyabakhuthaza ukuthi babize abameli balabo kade bencintisa kulolu khetho lwama-presidential beyi-23 zangamashumi amabili lantathu kusitsho ukuthi abazobamela ama-polling agents abo kumele abuye abanye sebebuyile la ukuthi bezokhulumisana labezeki babonisane bese kukhangelwa layana amafomu kade kubhalwa khona impumela yokhetho kuwodi inye ngayinye esingathi thina athiwa ngama-V11 forms bese bebona ukuthi bayawelelana la kungakho-ke kuke kwamiswa ukuthi uZulu atshelwe impumela yokhetho lukamongameli bathe bona nxa kungahamba ngendlela bengatshela uZulu bengazisa uZulu engxenye kusasa kodwa-ke isikhathi sesekhona njengoba emthethweni abezeki kumele babe sebeqedile ukukhipha impumela yonke ngemva kwensuku ezinhlanu ukhetho luphelile kusitsho ukuba mhlaka-4 kulapho kumele babe sebeqedile konke silindele ukuthi sithole impumela yokhetho lwabongameli ukuthi ngubani onqobileyo
kulokugijimisana khonapho-ke eHarare phakathi kwabantu be-MDC Alliance lamapholisa kanye namasosha namaphitshani kuhamba njani
ye kube lokugijimisana kungendaba yayena le indaba yempumela zokhetho ukhanya abe-MDC Alliance kakhulu bengajabuliswa yilokho okwenzakeleyo bekhona bathi bona inombolo ezibethiweyo ngabezeki lezaba abazitholileyo lapho behlanganisa bekhangela ama-polling stations wonke ngoba kusuka kuward bese kusuka ku-polling station lapho avotele khona bese siya kuward bese siya ku-national lokuza national zeki national command center bakhanya bengajabuliswa yizinombolo zangkhona eziphumileyo kungakho beke wabuya ontanga abasakhulayo babuya befuna ukuthi bazengena lapha okule national zeki command center khona kulapho kuqale khona ukugijimisana phakathi kwamapholisa labasakhulayo laba kwase kusithi sekulaphaya kwase bebizwa-ke abakubutho babuya baxotshanisana labantu labana kwakhala imbhobho hhayi bekukubi sibili abantu begijima ndawo zonke ngikhuluma kanje abantu bebexotshwa edolobheni ukuthi abephume umuntu wonke bekuthiwa kahle ahambe.